Abantu abedlula amatshumi amane i-42 babulewa ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo, kwathi abedlula amakhulu amahlanu i-549 bahlole batholakala belegcikwane le-coronavirus. Umkhuhlane lo sowabulala abantu abedlula inkulungwane ezimbili i-2126 phakathi kwabedlula inkulungwane ezingamatshumi amane i-44580 asebehlolwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele-COVID-19. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende eqhuba uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane lo. Abantu bakhuthazwa ukuba bahambe endaweni ezitshiyeneyo bayehlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umphathintambo wesabelo seBulawayo Metropolitan, unkosikazi Judith Ncube, uthi wonke umuntu kumele ayehlatshwa kungakhethelekile ukuthi uyini.
Kusukela ngoMvulo nalesi ulandayo, wonke amakliniki kamasipala lezinye indawo ezazivuliwe ziqalisa zizabe zivuliwe, kuzabe kuvaccinwe phakantu bonke. Asibakhuthazeni abantu bengene emakliniki aduze labo ukuze singamiyani ndawonye.
Umnumzana Greta Spanda, isakhamuzi semgamini koBulawayo, uthi abantu abalaleli okwethulwa nguhulumende loba sebehamba ngobuningi babo ukuyahlatshwa ijekiseni.
Abantu bayafa. Into engiyibonayo ngokuthi khona abantu bakithi abalaleli inkuthazo lezi ezikhuthazwayo kwisikhathi zonke, ukuthi kuyinto eqakathekileyo kakhulu ukuthi abantu bakithi ngabe bayayilandela linto. Kuyona le iviki abantu bebesukuma ngobunene sebeqala ukuthi bakuzwisise ukuthi khona sikhona isidingo sokuthi bayehlaba amajekiseni.
Inkosikazi Sikhanyiso Lunga, isakhamuzi seNkulumane, uthi bekunzima ukuthi bahlatshwe kuviki edlulileyo ngoba kule ncwadi ebezifunakala.
Besidekile ukuhlaba i-vaccine bezivuya ekuseni sihambe siyobambilayini laphana. Nxa abahlabayo bebuya bathi bona bafuna abantu abanama-ID ama-license awe-vending. So kusuka kusihluphe thina ngoba thina ndathi singama-vendors kodwa silawo ama-license, kodwa lathi i-vaccine siyafuna ukuthi siyihlabe. Lathi sikhangelele ukuthi le iviki benzibe ngasikhonsida lapho esingelawo ama-licenses.
Isakhamuzi seMakhandeni umnumzana Thabani Ndlovu uthi kumele uhulumende ajezise abantu abangalandeli iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 eZimbabwe.
Kumele kungezelele ngathi umthetho ozenza ukuthi kucomply abantu becomply bebe-forced. Nanxa sesifika endaweni yamamask maybe amafayini engezelele kwenzele ukuthi abantu bebone ukuthi le nto iqakatheke kangakanani.
Udokotela Mthabisi Bhebhe osebenza koBulawayo uthi abantu kabahlatshwe ijekiseni njalo bezifundise ukuthiyelana izikhala nxa bephakathi kwabanye.
Umuntu ongekavaccinethwe kuzasincedisa ekunqobeni umkhuhlane lwe-coronavirus. Awulani ngokuthi sikuwinta kuyagodola kumbe kuyatshisa. Okuqakathekileyo yikuthi abantu kumele bepractice i-social or physical distancing, begqoke amamaski, bengahlali endaweni eziminyeneyo ezivalekileyo. Umuntu ma ehamba kumele chiye i-distance ye-1 meter kwabanye, njalo ma ekhwehlela kumele ekhwehlelele ethishini kumbe ekhwehlelele ku-elbow yakhe ukuze engatheleli abanye umkhuhlane we-coronavirus.
Sokunabantu abafika phose isigidi i-886,619 asebehlatshwe ijekiseni yakuqala, kuthi abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha i-590,501 sebehlatshwe esibili. Imele i-Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.